Imibuzo eyaba khona kulandela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumongameli welizwe egoqela ukuthi waqilibezela kukhetho ingaba yiyo na ebangela indubo zelizwe. Amazwe angentshonalanga amaningi afana leBritane leFrance ayethembise ukuthi azaphathisa eleZimbabwe ngemali lokunye ngemva kokhetho. Kodwa imibuzo eyasala ilokhu ibuzwa ngabanengi ngokhetho lanxa umthethandaba wathi uMnangagwa wakhethwa kusemthethweni ikhanya ilokhu igwenxa ingqubela phambili. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu uthi udaba lokungakhethwanga kahle ngolunye lokubangela udubo kodwa ayisilo lodwa.
Kunama-factors amaningi kunezinto ezinye ezimene ezenza ukuthi ahlasembe khonokho ngeyinye yangikhona kodwa ngeke sithi yiyo yodwa. Kuyikhona kwami ukuthi ngesikhathi uMnangagwa eqalisa indaba yakhe yokufuna ukuthatha amandla wayezitshela ukuthi uzoyenzakala uzothola i-support from i-Britain for example umzekeliso kodwa akakhalizanga kwaba njalo.
Umongameli Mnangagwa uthi nxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa engavumanga ukuthi yena nguye wanqoba kukhetho kasoze avume ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngokuthi ilizwe liye njani phambili. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi nxa udaba lolu lungalungisiswanga abazosungula amabhizimusi elizweni abasoze babuye.
Yebo babugandi kuliqiniso elimsulu ngoba kanti nxa ungakhethwanga kusengisa nokuthi awulayo imandate awulalo ilungelo lokuphatha abantu futhi ke yikho kanye lokho kwenza ukuthi labantu abangaletha izimali bebe mancikancika ukuthi bezoinvesta elizweni ngoba bayazi ukuthi kunomuntu ongumongameli kodwa ongakhethwanga ngokwentando yabantu epheleleyo ngoba sinabo bonke ubufakazi bokuthi ukhetho lwatshontshwa yiZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ubikwa engaphendulanga incwadi ezinhlanu ezathunyelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi baxoxisane. Sibuze uNkomo ukuthi kambe lolu daba lungaxazululwa njani.
Kungalungisiswa izinto ezimbili. Eyokuqala yikuthi iZANU ivume ukuze singene ezingxoxweni zokubonisana ukuthi singasebenzisana kanjani ukuze ilizwe nabantu beZimbabwe basuke kulolu hlupho olungaka ababhekane layo. Kodwa nxa ngabe kuyikuthi iZANU iqinisa ikhanda ingakufuni ukwenza lokho, abantu beZimbabwe batshengisile ukuthi sebediniwe njalo angeke besayibekezelela iZANU-PF isikhathi eside.
Ngingavumelana lakho. Sinanzelela ukuthi ama-elections lawana atshontshwa vele. Kubangelwa ukuthi iZANU-PF ayiqali ukutshontsha ama-elections kathesi ngo-2018-30 July, but ibivele iwatshontsha ama-elections kususela ngo-1980. So ngokunjalo bakwanisa ukutshontsha ama-elections kodwa abakwanisanga ukuriga i-economy.
Umoyo uthi udaba lolu luzakwala lokhu lungalungisiswanga ngoba iziphathamandla zikahulumende eziningi yizo ezilamabhizimusi athuthukayo nxa umumo umi manzonzo.
Uhlupho esilalo luzaqhubeka lukhona ngoba uhulumende esilaye kasohulumende wabantu, nguhulumende wephathi ibandla leZANU-PF ongelandaba lokuthi umuntu ordinary esitaladeni uleledleni wakwanisa yini ukuhambisa umntana akhe esikolo, wakwanisa yini ukuthi nxa egula ahambe esibhedlela. So ke uhulumende esilayo kalandaba labantu, ngokunjalo kazimiselanga futhi lokuthi inhlupheko lezi abantu abaphakathi kwazo azisolve kumbe ngithi azilungise. So ngokunjalo yikuzathola ukuthi njalo futhi ilizwe leli lifa nje ngoba wona ama-government officials wonke from the president siya kuba ministers siya kuba nama-officials eZANU-PF yibo futhi abarana amakampani elizweni lelo ogoqela amafuel lawa.
UMnangagwa wathi ethatha intambo zombuso wathembisa ukuba ngumongameli olesineke njalo ovule amasango elizwe kodwa lokhu kukhanya kuyize.